Amakhosikazi la athi akulanhlelo zenhlanganiso ezizimeleyo zokunika abantu ukudla, njalo lohlangothi lukahulumende olwe-social welfare kaluphathisi zonke izakhamizi. Omunye wabakhala ngendlala ngunkosikazi Shamiso Mpofu.
Ikakhulu ebantwaneni besikolo kunzima sibili lakobomama, ngoba omama sebeze besithi omama abancane beze befisa ukuthi bephile inye impilo yokuthi ngezinye indlela zokudinga imali ezingekho right bezifaka ku-risk ngenxa yomumo okho ngoba kubi phandle la.
Unkosikazi Dina Maseko oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa ohlala esigabeni seNdlovu laye ukhala ngendlala.
Le indlala esilapha lonyaka isinkulu kakhulu, sake sayibona ngo-2008 but yayingcono yayinjengale esibhekane layo kathesi.
Unkosikazi Maseko uthi indlala le isiphazamisa abantwana esikolo.
Abantwana bayahawula kakhulu besiye esikolo, kumele bahambe bedlile bethwele imphako konke lokho kabakutholi.
Unkosikazi Margaret Nyoni we-BH23 laye uthi sokunzima ukondla abantwana ngenxa yendlala.
Kubuhlungu lokhu uhulumende ngayo yasihawukela, kathesi sabuya saphiwa amabele nunu ahamba ahawula kuthuli kathesi. Imali yokuthi uyebhadala esikolo, imali yokuthi uthenge impuphu, imali yokuthi uziphilise ekhaya, umntwana uyawatsha ekuseni uyadla ufuna ukuthwala umphako, kakukho akulokhu khona.
Kunyanga edluleyo izakhamizi lezi zithi zaholiswa engcosana yomumbu ama-7.5 kilograms umuntu ngamunye, kodwa lolu hlelo lwalungagoqeli zonke izakhamizi. Uhulumende uthi abantu abafika izigidi phose ezilichumi 9 million badinga ukudla ngenxa yendlala ebangelwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino esenza kungani kuhle izulu ngesikhathi sokulima amabele. Kusenjalo, umphathintambo ohlangothi lwezemfundo umnumzana Thore Raimoyo ubike ukuba kusukela kuviki ezayo uhulumende uzabela izikolo ukudla okuzaphekelwa abafundi ngenhloso yokwehlisa izinga lephango elihlasela abafundi ezikolweni zonke zikahulumende. Umoyo uthi baphiwa luhlangothi lwezokulima isilinganiso samathani afika phose inkulungwane 900 tons kukhangelelwe ukuba bazaphekelwa nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu ngingunokuthi abadlamini.